So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Nhlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhona kade sikwenza izinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uchivayo lokho.
Soludale ukufuthelana okukhulu kuzalo PF udaba lukasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana Wicknell Chivayo yena othi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamajomu.
Ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile kube labantu abakwanisayo ukuthi bedaye uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yalephula okuyikuhulumende angakuthandiwe.
Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-United Nations eZimbabwe uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo loluntu akumelanga zikhangelwe njengezitha. Abazama ukuziphilisa babaza okuchiyeneyo njalo abanye abafundileyo bathengisa inkuni. Zonke lezi ndaba lezinye lezozizwa kulomsakazo. Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana Wicknell Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Gumbiko lo we audio uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zeZANU PF ziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-audio le. Sixoxe lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakutsho ukuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuyelwana okukhulumelana amazwi. Kukhona kade sikwenza izinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzani kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzani lomongameli susiba ngumuntu okutwa sokumeleke kukhulu into ezimbi kunje lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usomabhizimisi esondele duzani lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besithi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokho. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu bunje bakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi kuthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukushusha uChivayo duzani lomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa umongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akula nto embi. Njalo kanti uChivayo kanti inkomo ngathi icala lakhe yilipi njoba kanti wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omubi ukuthi kasamelanga sondele duzane lomongameli ukuthi kutheni. Ukuthi kutheni inkomo. Kambe umuntu onjana nxa edinga la amathuba okuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ama billionaire, ama millionaire. amathuba kabe khona kambe kathi ungaba labanye abaphumelele sokumele bebe abantu ababi abangamelanga basondele duza nomongameli abasebengabamba umongameli bamenzisa izinto abazifuna kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leTriple C umnumzana Sweden Chirodza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenze lana laye umnumzana uEmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar projects yaphonga uloba mahlaya kodwa sinasikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ikuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lobuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngunyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe. Ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelele.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-audio esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi yakhandwe izitha zakhe. Kungaba njalo yini?
Kulezi nsuku kutechnology yamanje ethiwa yi-artificial intelligence kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba lukaJoyce Mujuru. Bemgcona uJoyce Mujuru kwayotholakala kukhitshwa zintathela izindaba ukuthi uJoyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo kukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we-America uDonald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe ibiyi-audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angazake sithi lokhu akwenzakali kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Sweden Chirodza lilunga leTriple C. Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Callon uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. UCallon wethu leyo mbiko lonamuhla emhlanganweni awuqhubele inhlanganiso ezizimeleyo phansi kohlelo luhlaziya ilungelo loluntu olumayelana le-Universal Peer Review on Human Rights. Kulezi qondiso ezifika phose ikhulu lamachumi ayisikhombisa 168 okumele zilandelwe emhlabeni wonke jikelele ukuze kunganciphiswa inkululeko kaZulu. UCallon uqhube umhlangano lo ngesikhathi eZimbabwe lizama ukubumba umthetho olakho ukuvalisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo o-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ohlolisiswa kwamanje lidale lePhalamende. Kulokhu donselana ngokumele kwenziwe ngomthetho lo owaphoselwa kuZulu waxabanisa abantu okumangalisayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi uthi i-PVO Amendment Bill iqakathekile njalo izamisa ukusetshenziswa kwenhlanganiso lezi ukungenisa elizweni imali eyokuzama ukugenqula uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amazwi lawa ayabonisa ukubana ezinye izizwe zimbona onguyo okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu zebe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu nokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanengi nengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo so konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende okubusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yaliphula okuyikuhulumende angakuthandiyo.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zezimele zimela amalungelo oluntu?
Kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube le nyathelo uhulumende ongalandelisi sekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo bezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi side ngenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that. La ma-NGOs ayisikho ukuthi ludaba lwemali ludaba lokwephula kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona so yikho okuxokule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandelisa isisekelo abe ngohulumende oyenza izinto ohlonipha lamalungelo oluntu konke lokho kunenkuzaphela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo ezibhekane lesimo esibi somnotho sezibaza ukuchiyeneyo kube labanye ikakhulu abasakhulayo abafundileyo abathengisa inkuni ukwenzela ukunakekela imuli zabo, kubika uEzra Chisa Spanda.
Elokujini lemakhandeni baningi ababaza ke amasofa, imbeda, amakhabothi lokunye okuthengiswayo. Mnumzana Clifford Ndlovu omunye wababazayo.
Bazama wardrobe, bazama kitchen unit, baze ama room divider lamakhabothi, baze lembeda.
Mnumzana Busani Ndebele yena ubaza amakhabothi.
From scratch mhlawumbe from amaplanka isijoyinisele kuze kuphumise wole sofa. Lo msebenzi uyashiya nje 18 years ngiyenza.
Yapopo makule ndawo yabathengisa ekubazayo. Mnumzana Khuza naye Mlambo ngumphathi wale ndawo.
Sithengisela nje khonapha kuBulawayo khonapha abantu abaningi singindawo endala le. Indawo le iphilisa abantu hashi bona bodwa sithina sodwa esebenza lapha but labantu nje as a community la.
Abanye njalo abagoqela abafunda emakolejini ezifundo zaphezulu bethengisa inkuni edolobheni leli ukwenzela ukuziphilisa. Unkosana Immaculate Baya oleminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyagalombili 18 ngomunye wabo.
Khona lokho engaba ngutholi ngoba khona vele kuthengiseni inkuni ngathengisa $10 yabuya khona drone ngathengisa $20 kuyabuyi $2 so vele kunzima.
Omele iphelandla bathabalala edalela eParliament ekubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abantu umele bazame ngamandla wonke ukuzisebenzela njengalabo ababazayo okuthiyeneyo lokuthengisa inkuni kulokuhlala bekharakhala.
Ungqondo okuhlala sikhala ngokuthi sidinga imisebenzi kwesikhathi awusisebenzeli kodwa ukuvuka sizenzele usenza sibe ngcono.
USenator Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelele webandla eliphikisayo le-Citizen Coalition for Change uthi ukwanda kwabenza imisebenzi yezandla kuveza ukuba umnotho welizwe usugugudekile okumangalisayo.
Ilizwe limi kubi, abantwana kabasebenzi, singathi about 80% of abantu bakithi sebe ku-informal sector.
Umnumzana Winos Dube umgcinihlalo wabahlali bakoBulawayo oweBulawayo United Resident Association Bura uthi abangatholi imisebenzi kumakhampani azimeleyo lakuhulumende bazama amandla wonke ukuziphilisa.
Abaphathi bedorobho bakunanzelele khonapho ukuthi kambe abantu laba bazama ukuzinceda xa basebebonakala ukuthi banjalo badinga usizo abazama ukuthi bahlelelwe banikezwe kumbe izindawo ezizaba lezi ndlela zokuthi bahlanzeke kube lezambuzi
Umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo uCouncilor Edwin Dlovu uthi baziphilisa abantu abaningi elizweni ngenxa yokuswela imisebenzi.
Abantu abazisebenzayo sokuyibo abaphakamisa i-economy yeZimbabwe bephathisa uZulu abeziphathisa.
Ohla ziyeza umbusazo wezomnotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyamalisa ukuba uhulumende uthi abenza imisebenzi yezandla ngabantu abaqhatshwe njengalabo abakuhulumende lamakampani azimileyo.
Abantu abaningi phose 10 million izalwane zeZimbabwe ezifuna kumbe ezidinga umsebenzi obhadalayo kazikuzuzi. Abantu abethu phose 3 million abalama degree abanye balama certificates bangolova. Umshikashika yengumsebenzi. Kodwa kawubhadali phela kawula pension, kawula medical aid, kawula pay slip, akula job security lapho. Singayengwa nguhulumeni weZANU-PF othena ukuthengisa umbhidi emgwaqweni ngumsebenzi, hayi ayisikho.
Lanxa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengezisebenzi zeZimbabwe Congress of Trade Unions yabaqashi eZimbabwe Chamber of Commerce zisithi inani labantu abangasebenziyo ledlula kwesilinganiso songamachumi ayisiyagalombili 85%. Uhlangano lukahulumende olubona ngamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi bedlula kancane isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% kuphela abangasebenziyo elizweni jikelela. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngezaJesus Bani.
Wezi pathelane leMelika kumkhankaso okhetho lwalomnyaka udaba lwemibhobho luqhubeka lusehlukanisa imibono kaZulu. Umongameli Joe Biden uthi akwethulwe umthetho ozavimba ukuthengisela uZulu imibhobho elobukhali ama-assault weapons aphikisana laye. Umnumzana Donald Trump yena uthi uBiden usefuna ukuthathela ilungelo labanini bezibhamu elikusisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns uqoqe udaba elilwethulelwa nguChris Gande we-VOA Studio 7 oluveza ukuba uBiden wakhuluma ngalolu daba ngemva kwelanga lapho indodana yakhe yatholakala ilecala lokuqamba amanga ngokusebenzisa izidakamizwa ukuze enelise ukuthenga umbhobho.
Umongameli Joe Biden utshele abomkhankaso okhuthaza ukuqiniswa kwemigomo enqabela ukuthengwa mahlayana kwezibhamu esigodlweni se-White House ngolwesibili ukuthi udinga uncedo lwabo ukuqinisa imithetho enqabela ukuthengwa lula kwemibhobho.
We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many
Kumele sinqobe labo abafuna ukuthi imibhobho ithengiswe mahlayana abayilungisayo labezombusazwe abafuna ukwenqabela imithetho ebalulekileyo ephathelane lemibhobho.
UBiden ugqugquzela ukuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho nguhulumende wesizwe, hathi izabelo. Wasola abebandla lama-Republicans abazama ukuvalwa kogwaja lwe-Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives kumbe ATF olulwisana lamacala adalwa ngemibhobho.
It can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro.
Awungeke wathi ufuna kube le mithetho ngapho usithi kudilizwe ugatsha lwe-ATF. Ngeke kulihlazo.
Ucwaningo lwe-Pew Research luthi abantu abayisilinganiso soyedwa phakathi kwabathathu balesibhamu. Umongameli Donald Trump watshela inhlanganiso eyiyo enkulu egqugquzela ukuthengwa kwezibhamu ngoZulu ukuthi uBiden ufuna ukubathathela lezi zikhali.
If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns.
Nxa ukhulumende kaBiden engaphiwa elinye njalo ihlandla lombuso bazalithathela imibhobho mpela mpela.
UTrump uthi ilungelo lokuthenga imibhobho lizalondolozwa nxa engakhethwa, kodwa nxa kungakhethwa uBiden akusoze kube njalo.
If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be
Bengangena, ilizwe lethu lizadilizwa ngendlela ezijiyeneyo. Isahluko sesibili sesisekelo sombuso siyahlaselwa, kodwa kungaba yimi akusoze kube njalo.
UTrump utshele inhlanganiso yeNational Rifle Association ukuthi abanini bemibhobho bazabangela ukuthi anqobe kukhetho.
These are great patriots, these are great people, and we're going to do things
laba ngamaqhawe oqobo. Siza kwenza konke ngendlela engakaze ibonakale. Siza nqoba lolukhetho ngesilinganiso esingakaze sibonakale.
Imbali kaTrump kudaba lwemibhobho ngesikhathi engumongameli yiso isizathu sokuthi engavotelwa njalo, kutsho uBiden.
My predecessor told the NRA convention recently. He's proud that, quote, I did nothing.
Engimelamayo utshele inhlanganiso ye-NRA ukuthi ke ngimlingisele angenzanga lutho ngodaba lwemibhobho ngesikhathi ngingumongameli. Ngokungenzi lutho wengezelela isimo esivele sisibi.
UBiden wakhuluma ngokwemibhobho ngolwesibili ngelanga indodana yakhe uHunter watholakala elamacala agoqela lokuthenga umbhobho ngokungekho emthethweni. UJoe Biden kazange akhulume ngokutholakala elecala okwendodana yakhe kodwa wethula umbiko wokuthi uzaqhubeka ehlonipha ezomthetho. UHunter Biden umntwana wakuqala kamongameli welemelika otholakala elecala njalo ukhangelelwe ukuthoniswa amanye njalo amacala aphathelane lemithelo. Lolu daba lulotshwe nguScott Stearns, intatheli zindaba ye-VOA, lwethulwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenza iphutha elimangalisayo kulandela ukutshela kwakhe umkhokheli wakwele Russia ukuba elemelika selisekela ngamandla ele Zambia lele Malawi ukwenzela ukukhawulisa ele Zimbabwe. Kodwa abakhona njalo abathi Mnangagwa wayitshaya ekhaleni loba nje kwakungamelanga akubikela uPutin kwaziwe ngabantu bonke. Ele Zambia lithi selidingisisa ukuba bazaluphatha njani udaba lolo ukuthi ele Zimbabwe lithi lokhu lidlelana ngemfanelo lele Zambia. Elemelika lona lithi galika fulatheli ele Zimbabwe ngoba liqhuba inhlelo eziningi kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okuba ndlale ZANU-PF lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
I-diplomacy iqakathekile nxa kulokuphoxana okukhona kulendlela zokukhuluma ngakho ayisoze sihambe siqala ukukhonona sesikhatshana khona le Moscow kuyakhulunyelana njengabantu omakhelwane.
Babu Gawule, abantu bathi heyi umongameli ukukhuluma eceleni la ubona njani khona?
IZambia neZimbabwe ngamazwe angomakhelwane njalo iZambia yiyasincedisayo ekutheni silwela ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Iyo abantu abasinika indawo, abasinika le nto yasincedisayo kakhulu, okawunda basincedisa kakhulu bencedisa ubaba uNkomo ukuthi ulwe kuliwe ilizwe leli salithola ngokubana kwaba le mpi eyabakhona sincediswa yibo Zambia. Kodwa kathesi sekusenzakala ukhokheli lobo sobukhona kathesi sobungani sobuphuma sobulahleka sobusenza ukuthi budale ubudlelwano obukhulu kakhulu labantu abanye abancindezela abanye, kumbe ngithi le America yona leyi e-US esethile ama-sanctions. IZambia ngabe iyakuvuma ngabe ithi yona hayi phela lungisani phela leZimbabwe ngale njengalokhu kuzokukhuluma ngoba Ramaphosa kodwa uHTH labana abakhulumi ngakho, abakhulumi vele ngakho ngisho, kodwa babhizi nje ukuncedisana le-America besenza into zabo. Umongameli bekhuluma iqiniso kodwa ubenyeya kwasekuphumela njengaphandle.
Ye baba Ngwenyamuzi yakhuluma lapha uthi hayi ukhanya zani vele eZambia khona ngale inkokheli yankhona kayilandaba lokhona ukuthi kulungiswe ukuhlupha eZimbabwe njalo lokuthi benze njengalokhu kwenzekale ngabo Ramaphosa labanye kuyakanti kuyaxega phela
khona. IZambia kayilandaba ukuthi eZimbabwe kumi kanjani. UNevers Mumba wathi yena wathi ukhetho leZimbabwe kalulungisiswe kulokuphoxana, kulokuxabana, kulokucila. Silungise futhi lapho kukhulunywa ubaba ugawule izithezo lezi ayisizo azibeyanga azibengilwanga iZimbabwe zabekelwa izikhangi ezisebenza ezincedisana lombuso ukunqindezela ama individual sanction uhulumende weAmerica bayiAmerica umuzi wabo mkhulu kakhulu lapha eZimbabwe iUSAID ingenisa izimali eziningi iphepha yama HIV AIDS kulaba aboso business abaningi abasebenza leAmerica akusho ukuqiniswa ukuthi iAmerica iyaxabana leZimbabwe kulabantu abalutshwana nje abafakele izijeziso kunjalo nje kufanele si respect isovereignty ngoba okwenziwa iZambia ubudlelwane leAmerica akulani lathi ukucabana kwethu leAmerica akulani leZambia ngathi asingakwazi ukulungisisa umuzi wethu ngasozulungisiswa ngu-HH u-HH ngumuntu owaziyo ubudlelwano abamazwe akula kuncindezelwa iphethe labo luhamba kuhle akula zibotshwa amazambia e-South Africa kulamazimbabwe angu-3 million asomazambian kutho ukuthi ubuphoxo lobugebenga umseZimbabwe nxa kunjalo akuncedi lutho ukuthi umuntu ayekhuluma ngakho eMoscow esehluleka ulungisisa labangani bakhe abaseduze lapha engiqukangakusho kathesi
ye baba gawula ngena khonapho amafutshane sebe
nxa ngikhangela i-America mina ngokuyibona kwami ngathi iZambia nxa isenza khona okwekwenzayo isala ukuthi kuthiwa ithande umakhe even though ibhayibhile ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kodwa thina singabantu bonke abensunda e-Afrika lapha singumakhelwana uyazi ama-Americans asike sikhumbuzaneni yibo abancindezeli salwa ukuzikhulula kibo abancindezeli laba ayibe yibo abasebenza lama-British kathesi abantu laba into abayenzayo embi kakhulu yikusincindezela yokuthatha umnotho wethu kodwa bese bephenduka ngale bezenza ngani bona yibo abantu abangcono bayazi idemokrasi nalesi sikhuluma ngayo kanti sikhangeleni phela yibo abantu labana be-slave trade yibo labana abantu kathesi obiden abanikazi bezidera.
Lapha lizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazo ngenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions lo mnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njani Studio 7 siyabonga kakhulu ukuzwa Studio 7 umsakazo ositshela iqiniso esikhathini esiningi kodwa ke mina lokumangala okukhulu ukuthi shua umuntu osapota iZANU-PF eZimbabwe sihlupheka kangaka uphelele kuhle yini ekhanda sihlupheka kangaka akulungi lutho how many years nxa umuntu umthanda kodwa ngaye sesenza kubi kumele umsole lathi asiyisapota iZANU-PF isukela kudala saseyizaphu but now sisehluleka vele umuntu akazahlale iminyaka eminingi even esenza kuhle i-change iyadingakala asibende change bantu bakithi abantwana bethu baza kufa bengayazi imisebenzi bangazi ama-pestive bengotshekesha bebulawa ngontshenku indaba zokuthi ilizwe lifile ilizwe libuswa ngamasela igebengo
sasakaza Studio 7 linjani hayi mina ngiyaphila ngiyabeke ngicela ke i-ode yami le ifunde hayi sibona nje indlala esezimbabwe le simo sakhona akula msebenzi akula mali akulani indlala ibhahile ezindaweni la msebenzi ba othole imisebenzi ezabakhona akula msebenzi sithole nzima mpela isimo lesi siblind la mali khonokwamazigi sizothola kule mali amazigi sikubonele emafonini asikwazi ukuthi imali enjani la umbala wakhona ngikaze ngiyibone la ngizwa kodwa kuthiwa imali elohlonza ngazi ukuthi ilohlonzi ngaphi emafonini
heyi mina bese ngithabile sizothola kule ndege engabonakaliyo ngingakazwa kahle ukuthi ngemali yakho bese sithi ngekamnankako hayi nkosi yami katela ayiwi ngani ngobhizi wokhe zidlalisa imali ndize emoyeni imali engakasho abantwana bezimbabwe belamba hayi umnankaka wabona bakithi hayi nkanishe kungacabangela abaye abantwana yo hayi umnankaka kanti yakhe kayiwi ngani ndizamtshengeleke ebhodala hayi emazweni mbhuluza besidla imali yelizwe yedwa labangani bakhe hayi labo rabishi bezanu-PF labo nawuchabanga wasenza ngekhulayo labo phugeni bakhe kathesi bangaphi kathesi bathule zwi sebemosha kuphi manje kuba bengobomamosha babe sasangani kulento ezwayo abayenzayo berikhola abantu engathi akukhona abaza kwenza ukukhulu kedapha behluleka lokufaka abantu bakhona besithi bafaka abaright.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landela koko sithumela yena imibono kunombolo sithi +12024650318. Lingakhohlwa iLive Talk elandela iguhlelo lwanamhlanje. Okwanamhlanje siligqibake lapha. Oliver Lisayo ngutaba kancube sithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.